ngizakhumbula ukuthi savele sakhuluma thina sisithi kumele kulandele isisekelo sombuso konke lokho besikukhuluma sikukhuluma njalo siqinile sikukhuluma njalo silobufakazi besisekelo sombuso kulusizi ngani ngoba lezi nkokheli zethu ngikhona zikubona kathesi ukuthi kulento kumele kube LSA isisekelo sombuso okungamelanga yenziwe loba ngubani ngaphandle kwesisekelo sombuso. Namhlanje ke izinkokheli zethu umongameli uchilo ukuthi kakula i vote of no confidence kusisekelo sethu sombuso, so wonke laba abantu adebe behlelwe isoneso sehlakalo babuyela ezikhundleni zabo. So kusho ukuthi ke thina besivele singaphumanga ezikhundleni zethu njengobana sasivele sithilo sizaloluka sisebenza sisemahofisini njengalokhu ade sikhona sisemahofisini yethu. Sesizakuthi thina ngemva kwalokhu sesizakhangela laba esithe bayenza lezi zinto ukuthi iphathi zifike kuleli banga efike kilo ukuthi kumele benziweni, sisebenzisa futhi isisekelo sombuso.
Ye, kodwa sike sakhuluma lezinye iziphathamandla zebandla ezithi zona hatshi asikho okwenzakalayo.
Uyazi ikuba yize umuntu mhlawumbe ongafuni ukuthi afunde iconstitution kumbe ngumuntu ongafuni ukuthi amelane leqiniso, so silazo impumputhe lakhona kuleadership yethu eMDC abanye abantu abangafuni ukuthi bakhangele iqiniso. So mina ngalokho ngikubona nje kuyinto engasoke engitshintshe ngoba ngani ngoba ngilokho engingumgcini sihlalo webanga leMDC entshonalanga. Njengoba ngikhuluma nisenze nje ngilama programs engizawenza nge-weekend and siza-implementa, sizafeza lokhu esikuphiweyo yi-provincial council ukuthi sikwenze. So laba abangavumiyo ukuthi ngingumgcinisihlalo le-executive yami kushuthi bala lalelo lizwi elikamongameli onguye phela omele akhangele ukuthi isisekelo sombuso kwasicanyulwa uyi-custodian ye-constitution.